isikhathi sendaba ku VOA Ndebelele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lephalamende awebandla leMDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenzisa imali ukukhohesa ngezindlela zokuphostela abantu abathrede. Hayi, thina sikwenzile, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqhathe kulesi ngakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics, bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo. Phose sibone ngathi kuzanceda.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezokukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edale lephalamende amathathu awebandla leMDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba eleMDCT selicotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba sokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele leMDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lethumi i-110, ngakho ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iphalamende yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo iMDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iphalamende ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle anti-parliamenti yavula next week Tuesday wonke amaphalamenti enzikalo nethalo sephalamenti ubheke khonapho bonke ukuzenzakalayo. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusebenzi lokho okuyishamisa kokuka kumelalandela ukhodi, and siyakubonela khona lokho ukuthi hayi abantu be-MCCT nabantu abahlonise abalandelise.
Lesiqiniseko bani sokuthi ngempela abazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangayi?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percentage ukuthi 60% lambili and only 40% ilimko la leyo 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazenika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but 60% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke mphakathi, abantu beqembu lethu siyabazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezoyela phansi ibandla abazukulwe ngoba.
Sizwile ibandla le-MDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalokho? Bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabephalamende ngabe besithi ukuthi babuya kubandla le-MDC.
Kunalokhu ngesilungu njalo lapha kubiza bethi a guilty person wants to guilt or guilty love campaign. They are projecting. Bona yibo abasebenza into yemali ngokukhoheswa ngezindlela zokufostela abantu babathembise babathrethen. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akula muntu ozophiwa imali bakhothwe nduba. Asinayo imali yokudlalisa, akho muntu ozophiwa imali. Umuntu wonke othi ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kanjani. Kodwa akukho muntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akho muntu ozoncunywa. Isemsebenzini, ilizwe lethu lidinga abantu abazinikelele, abantu abazinikeleyo. Akunaso nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ephalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa u-Anele Ngebele nomama uLabhodi ibabangaphumelelanga.
Sizwile njalo lokuthi umeya we-Victoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment uNobhala Jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguSamisa ngokungesemthethweni uwazihlela usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga e-Victoria Falls ezibazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenziwe njengoba uChamisa wayengelamandla okwenza izinto ayizenza.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnangagwa sekhethe obe ngunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mawomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama amabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukuba nasungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esithiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwa leli liza ngesikhathi nani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumathumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kokuba ingozi kwalo mkhuhlane le ndlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele akukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinandlela ubane sangumphemeni sekretari kwezindaba ezikhangele. So sibona ngathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyukuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani siso njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulohlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa abalutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingabe ngama centers of testing awabonakali ukubhiza kutestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakoBulawayo oTsongroove ekusileni okufanele kulungiselwe lezo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane bakhangelwe bekhona belatshwe kathi bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithola umuntu njengalowo esilethemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngokuqhathe kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje uphethwa ke sibona umehluko silethemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe
kunsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lethini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lokho kuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzele sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bebebehave ngaleyo ndlela uhlubo lesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthola abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla ngokunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele kumemetha walomkhuhlane owesibili njengoba ngengathi ukuthi olunye uhlubo yikutester sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu siba screen siba test ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo mongikazi abelapha bona abantu abagulayo beqine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama gaps amaningi afuna indavalo ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba le ndlela eziphakemeyo zokuthi wonke umuntu ogulayo ehambe esibhedlela kumbe eclinic ahle afika testwe sibona ngathi kungancedisa ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye ukuthi sinazekona ukuxubana kwabantu le ndaweni ezithile uhulumende yenelisa ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi loku kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo lebalani di Studio 7 lesakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthe lokhu kwenza amadali aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lweGeneral Elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni wokwenqabela igcikwane leCoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale negcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Lomzani wasakazi bekabahle siyabonga ngezindaba elizinika zona imihlanga nemihla. Ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwathi 27 idlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade bekhona i-welfare abazali bazi kube kwathiwa abanye abangene bakhole i-Red Cross i-Red Cross bakhole ukubonisa ihamba khathesi okwakuyiplani yadobha abanye babeseya ku-Red Cross alabe ku Red Cross ebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi kwabamkhulu ku Red Cross kuzofikela namhlanje lokhu kukhona yini? Sifaka ngayo indlala. Sibambe ngayo. Nangu impila ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona libone kwe-America. Thinakala ndaba lathi. U-MP uMpofu lo naye wabuya le mpophu lapha kwathiwa ngikahulumente idolo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ima-redonisi zokuthiwa 70 ingenza 90 asikwazi ukuthi senzenjani ngendlala engabo yena ngokwakho uhulumende azihlulekile ngoba umgabazane yona wayesithangathi i-command yebhizinisi neminingi kuthiwe into zingazehle zazisihle manje mina ngingakwazele kazwakala ngoba ngingaqalayo ukuthi umuntu ungakhwezana ngathi ngelani bakhweze sizakufa indlala hhayi ngiyabona mina igama lami nongakamameseji ngihlale esilobena endaweni ye-crossing.
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo. Lo okhulumayo ngu-Gift Sonduku uMfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kunduna kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwenye lakho lisuka kungulukudela lize livinjwa uZambezi. Basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seza upresident laphana ekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery 75% yabahlali balaphana eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiwaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijoti bafuna o 70,000 imali vele abangakaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto yenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantwabakho umntana akho mayesephume ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuze usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele undihlephulele imilezi emibili yenkukhu lesifuba which is not for fair uyabona ngoba thina lati asikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angeke sizihluphe ngokuthi sibe siloka sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalo ohlala ehlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lathi masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezinengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akake yeke ukuphikisana wodwa eke bambane eke siphiphelele uhulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina John Siyamfondo ngilapha lokuzena emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasika kudla njalo siku lockdown nje singena manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezokuthiwa kugeze izandla ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi sikulockdown sizabulawa yindlala.
Kunjani basakazi bakithi abahle bakastudio 7 nabalaleli bakithi abahle sabingelela mpela kakhulu mthande into yomasiza lokhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakayo kumakhubhe lochamisa lapha abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela sabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuyixwayisa abantu bakithi abazama ukubheka kahle khona phana ngoba masikhangela uchamisa lo mnangagwa akunamehluko lapha. Lokho nje into abayikhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini emhlophe yagade idonki emnyama idonki idonki vele abantu abanayithina njani njengoba umthwakazi ayikho into abangasiza ngayo. So into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho. Number 2 laphana sicethe umnangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha abagqoke isigqoko lezi esizibiza ngokuthi ngama-uniform wathi sobe ngamaphoyisa sicethe zame nje ukuthi abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi kwamthwakazi. Le nto le yenzakalayo asiyithandi le sibazwile njalo abanye abasempumalanga lapha sibazwile khonalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambona ukuthi umuntu olengqondo pheke mina ze-5 engathi abantu abangomama kabachaywe lo wasomqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje mangabe umuntu unembeza uyabakhona kodwa mangabe asomuntu ulishona mhlawumbe umnembeza ngeke ube khona. So into leyo-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe make iza ngizwakale kubi kodwa bengiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebe benembeza ngeke kuchaya umuntu ngale ndlela bethi ukujika lapho ezwakala omunye ekhuluma futhi khona lana emsakazweni edama ipoyisa achaya abantu lamasosha phela ma umuntu ephele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu. Okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze nempuphu abantwana bephekelwe bendle. Okokuqala naloo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe lkuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi naleya asithandi impela ngithandeni lowo masiz ngokuhlala ngisekhrista ngiyabonga balaleli nabasakazi bakastudio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebo egugurawunde ngalokho sesibona kwenzakala ezabelweni zakithi ngiyabonga.
Livuka njani basakazi kustudio 7 lo zulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya abangaphana nje kwelizwe bonke? Hayi mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya ngidabuka inkwabazelo ogwelo koshifu bunina. Ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa obulawa e-Country Park omama lawa omampofu labo. Ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawa silika ebambele indaba. Lokho kuna sebekhuluma ngenkethabe chavi abantu abangomama ababambe kusemini amapholisa sivili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama. I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangu mama wayegcina esizwele ekakuthi khona waye libachaya selibabophile ephinde badophela lenyama ebanika i-paper bag yakhe which means wasokubuhlungu kuye. Liyabona le nto isibisela bhekugugurawundi okwenziwa i-50 brigade. Mina I witnessed this and owangisevayo ukubana ngangisonelisa ukukhuluma isishona bangibuzi khona uvela ngaphi ekhaya kubiza ngathi navela komazwika. Lucky enough my father was looking for the railways indawo engahlala kuyo ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutshengisa kathi sinamile nxa ipolisi futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi loko under the same government and then lo superintendent Masimba must be dealt with ngoba kumele ayi-investigate kumele abantu bayiphika lapha kulandela kwathi for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile. Linto iyacunula umthwakazi vele lokho bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayicuna njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kuze basincedakale nazisendabeni ezinje ukunceda izihlobo zethu ezidlala sincedakale. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le coronavirus. omama laba iningi kungabukuza bamelwe inhlanganiso ethiwa sisonke linhlanganiso ithi yona iphathise omama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zayo leBotswana nguhulumende. Amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikukomidi eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule ubufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu. elandelayo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona nje limana sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqiba uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngukhosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela